Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisa ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho umzwana izano iza ngena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo party ayakhona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, iza iphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu, njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo weStudio 7 usuzagqiba uhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi ikomiti ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizithamlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Welshman Ncubelo Tendayibiti babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa elokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu, kanti pho nxa eyindoda ezayesaba izano, izano yiyokufale wonke umuntu siyikhiphe. Pho nxa ezahle yesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho umzwana izano iza ngena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo party ayakhona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelela ukuthi siyachova siyakukhonga resi yebe simkhuthaza ukuthi kabe le structure, yikho thina siyi-interim structure, interim structure le ngokuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku-Congress i-constitution bese siyenzile lesi ibeke parliament ukuthi nxa bayivuma ku-Congress yikho lokho, nxa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besitshonini bathi kufa kwejoni akuvalwe inkamba, ukuthi ijoni kujoni kwakungamakhiwa lana ebhamba izitambo ukuthi nxa lingasekho lo joni wena ulecala ucanga ukuthi enqese ukuphila, hayi uyabe kuzabuye elinye ijoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare, ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakala?
Ye, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngalanga ngasikhathi sinye. Labo amehlo sezeyavuleka, kodwa engingakutsho alaba amadoda ngamagwala-gwala okucina babebonta intaba kayikhonjwa, namhlanje sebevumbuluka ngoba sebebonta intaba ingasekho, sebethuthisa amakhanda, sebesithi hayi lathi siyamsola i-CC, siyayithanda i-CC yithi sebesitshela ngento ka 2019 kambe into ka 2019 nxa bekhuluma nge 2019 u vice chairperson engiyisikhundle ngikuso kwangubaba u Job Skala ngingazi ukuthi yena uyathephumejele evumelane la kokonoko ngoba konke lokuyathu babuchamisa ukuthi abantu sebe recalliwe kaba recallwanga ngabantu bolabana ngoba laba desebenza labo ngelanga ngelanga ende ngiyathemba lapha khona namhlobo zibuza ukuthi how bensebenza lenyoka zabantu into engiyithabelayo ukuthi hayi sesibanengi lati esilombono onjalo
umbuzo wami ukugcina ungasitshela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube othenda ibithi abathi labo bazakhokhela leli bandla
lokho hayi bona bazaziphendulela kodwa besilalele lapha ubaba ubithi esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano yena usebenzele iMDC okwesikhathi eside kasozahlangane ejoinane lento zezano ngapha la uprofessor ubaba Ncube wathi le kindergarten into zabantwana kuthi ukuthi engxenye la uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula layo wabajoyina hayi sizayibona sizayivula nje ivuthiwe sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona and akunsuku zangaka uzabona abantu kade becwilile sebethutsha ngamakhanda beze bethutshela ngemzimba hayi thina kasitshintshanga and into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke ICC kayindawo ICC izaqhubeka iyiparty okwakhathesi izaba yiphathi eqinileyo kakhulu ngoba iyabe isilama-structures isile-constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo and ama-members of parliament ama-councillors ama-senators othe walandela i-CC uzayiqeda itemu yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye ngikhuluma on authority akula muntu okuthiwa ukhansili uzaxotshwa lowo othe wazisukela hhayi akula nto esingayenza ngoba kaxotshwanga muntu uzazichasisela yena kuzakhamizi ezamkhethayo
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kaMgcinisihlalo webandla leCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Ibandla le-African National Congress kumbe i-ANC ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma. Lokhu kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha owethulwe izolo i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le umkhonto wesizwe lele Renamo le UNITA isithi kafuni inkululeko njalo yaqwayisa izizalwane zeSouth Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele-MK. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla leSouth African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi ekhosathu kuphela. Umnomzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu iANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle ku-ANC izayiphazamisa kakhulu iANC. Izikhalo kubavoti beSouth Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi iANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu inkohlakalo ukuncipha kwamathuba emsebenzi kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho uMK Party lona simbona ezacaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele iANC evele isiqhula kuma province amaningi kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele kwaZulu Natal. IMK izothatha nakwamanye ama province onjengoku eGauteng okunjenge Mpumalanga. Eastern Cape sekushiya ukuthi isinawo ama branch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxotshiwe kuANC ikakhulukazi loya nginobhala uAce Magashule eFree State useleqembu lakhe khona ngale njalo useshilo futhi ukuthi uzosebenzisana noMK naye kade engumuntu othandwayo kuprovince yakhe yaseFree State sibone futhi naseNorthwest kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha abanjengo lo wayengupremier wakhona uSupra Mahumapilo akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho eNorthern Province lapho ke okunokuthiwa uSirela Maposa uvela khona upremier wakhona uStan Mathabata uresignile kodwa akukacacike naye ukuthi uresigna uya kuphi sesibheka phambili ke ngokwempilo yayo iMK okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembelisha engenza kahle kakhulu kodwa kusiya phambili asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala singazika bazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi ibona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF bacaphuna kakhulu ku-ANC kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha eSouth Africa ubukhulu ukhophu naye wayinyakazisa i-ANC kodwa ngobuholi obaba khona kukhophu manje akuselona iqembu elilomfutho o-10 siye nangale ku-IFP kuke kwaphuma i-NFP nayo yathi iphuma yachaphuna kakhulu kuyo i-IFP kodwa kuthe ngokusweleka komholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu hayi uzindaba ezingezinhle ku-ANC sizayibona kwamanye ama province isiya kulokho kuthiwa i-coalition ukubusa ngokubambisana mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kukuthi laba beMK bezokhankasa kakhulu kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi zeSouth Africa
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
ulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 lolanja kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America
okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubona mbasakazi ekuseni nabalaleli bonke Studio 7. Sayizwa indaba kaPhugeni. UPhugeni uqamba amanga. Amanga aluhlaza tshoko. Amanga aluhlaza. Uma ithi yena uChamisa ubalekile, uChamisa ungithengisi. Ngamanga. Abathengisi yibo, abathengise i-2PC kuzalo PF. Njalo into ebalekile ngifuna ukukhuluma ngayo lapha. UChamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyondlela ade khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya. So abantu kumele kube ne investigation ngibona ukuthi uChamisa usefu yini akavele kuranga ukuthi usefu yini ngoba siyazazi izigebengu zeZANU-PF siyazazi izigebengu zeZANU-PF ngoba uChamisa ifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke asithembi ukuthi usefu kushuthi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi akhulume in public akumele bakucacise khona lapho abezanu-PF yena uChamisa kumele akucacise kahle kahle hayi khona abezanu-PF uthi ukhululekile yini uze abantu bakwazi ukuthi usefu asinanda lokwazi ukuthi ungaphi kodwa sifuna ukwazi ukuthi atsho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona yikho esikudingayo thina sifuna ilizwe lokuthula kungabi khona ukuthathwa komphefumulo ngendlela engasebenziyo sicela uChamisa avele kubonakala ukuthi ngempela usefu yini ngiyabonga KK Buffalo eKZ but ngise South Africa
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi siyajabula ngezindaba lezi esinikeza zona esivula amehlo lengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi. Ya, uChaba ngemanje ke useselelangeni, uyasalelangeni, sethiswa lilanga ke manje. So ku-obvious ke manje uzabona ke manje ukuthi game yakhe isifeya ke manje ukuthi why sisenzani kuzani. UChamisa sephumile and uChamisa wenza i-decision enhle kakhulu. Even nakusasa uChamisa uma engavula ibandla lakhe, ithi sele ibandla lakhe introduce ukuthi vele abantu siyamlandela. Uchaba ngule uChaba ngule zana yakhe basala igcekeni. Ya, now manje ku-obvious case ukuthi uChaba usebenziswa izana. So kuyamchaya igcekeni ke manje. Siyabona.
Hello, hello studio. Siyabezwa abantu sebelokusola sebesola uChamisa ukuthi uChamisa sengumthengisi e-CCC. Ngombono wami uChamisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele esingakubiza sithi idoti, bengeke mele idoti. Kulokuthi yenza into e-right athe ayiyenzileyo. Kanti ongasakhanti ukuyenzakalani ku-CCC. So akachiye kunjana. And lokhu kubuza kutshengisa ukuthi uChamisa ola ama-followers amaningi, ola abantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, nxa ifoni kuyakugcwele njani uChamisa. UChamisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athe ku-CCC sokusele i-foundation. Neda isifanisha ngone ngene ngamazi end time ngakwazi ukudiliwela abantu futhi balimazi abantu bengasola uChamisa noChamisa seyenzeni iparty yane trip siyiparty bingabosi bizimele others uChamisa kabulala ngalizi liyehle ukusola umuntu angagawa umuntu obuleli lizwe lo sola noChamisa umuntu ongayenza ngakala cala umuntu lo ule right yokuyichi iparty cause atingabosi phela so zonke engazili chise nekhandu zelilale phando yengubo umuntu uthechi iparty inxa yokuthi ilandelani imontelo landela uthatha ziphi isinqumo kathesi
studio 7 ninjani Hayi siyaphila nathi siyanizwa niyakhuluma hayi asiboneni kazi lime zetsheni kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo Chabangu wenu lo elihola phela leli bandla le triple C ngoba nangu sekuhle kuqokwe omunye umuntu wasesishoneni kathi bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini vele kwesikhathi uChamisa laye loba elenkinga zakhe kodwa ke nakhona usengezo Chabangu awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozamreplace kathi laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka owabo umuntu okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo ubaba uChabangu into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiphathi hayi khona ukuthi wena uzaxotsha abantu ephathini uxotsha abantu ezindaweni ugijime uye court uye batshela ukuthi court ingabavumi ukuthi baphinde balungenele lelo khetho kodwa bebe bekhethwe ngabantu uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selu akunzima bakithi sizabona ke la kuyowela khona induku noxaxa
Studio 7 Studio 7 sanibonani sanibonani ngakithi ngapho linjani ngapho ngasemelika ngapho hayi thina ngapha siyaphila siyaphila kakhulu ngaliphile kuhle lathi siyaphila siyabonga siyabonga kakhulu siyabonga kwelikwe umsebenzi wenzayo hayi senzo lohlonzi umsebenzi o right umsebenzi futhi onengozi ngoba hey imali ikhuluma senze nje bakhona abalizondayo kodwa hayi siyathandazisa ukuthi kungazabangazo bangasibangena momu bilaba hey abalabaqaba lo momu thank you ngibonise lapha into eyenziwa nguChaba nguleyo uChaba nguleyo into ayenzayo isicunulile kakhulu into eyenziwa nguChaba ya nginakho kathetha ukuvele egcekeni ukuthi ufuna ukuthathela uChamisa iphathi yakhe
loko kayenze akiphathi kayenze eyakiphathi loko kuningi ukuthola sithi uchamisa ubuye uyaphuma kuphume uphume kuphathi ebazenza bathini bathini akulanto abangayenza bakhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo bayaphupha bahambe belala lapha abalala khona bahambe belala bechiya le nto enibambe belala into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo lethe nawe uchamisa kwayo alapha soze kubone lapha soze kubone lapha amadonga ngamile impondo akula manga lamanga silamazi ya lapho sekudinga thina manje ukuthi sikhathazane la danki ngiyabonga
singele lemsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wawo sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela iTRC yakhe and then TRC yakho na sebeyithethe bayinikeza usengezo chabanga njengoba upresident weTRC sebachiyele ukuthi abayithathe TRC leyo efelwa noJob Skhala ejele kungaba kuhle ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona bambophela yona iTRC yakhe sicela nje besikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba isekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzisa inhlungu sicela basikhiphele uJob Skhala ejele siyabonga
siyabonga Studio 7 siyabingile uphugeni uyawumana lento ayikhuluma yena mayebonela umuntu oyi-1 ephethe ngawophethino nekhuluma lokho akukhulumayo engacabanga ukuthi abantu bayizijuda sizafika isikhathi esihle siright yena akalinda bone ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election uchamisa uzalivulela inye ibandla and ngesikhathi uyalivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela yayithi abantu bonke bephumule bachiya laba bazabona khona ukuthi ukulande ukuba zimbungulu kakusebenzi lale ingcekezi engushabango laba bazabona khona ukuthi ukuba zimbungulu akusizi sebenzaka abasikurayithi besebenzi bedla amandla ubekele ukudla amandla abanye abantu uchamisa wasebenza kanzima nama-MP enalawa labo bonke abantu bezimbabwe bezama ukwakha izimbabwe entsha besenza lokho ababekwenza badiliza bona baqeda konke manje sebelokhu belandela bethi khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithutha ama-MP la right aqala sale athathe imali liyani esephalamende bayibhadala izikoloti ngoba liyani imali liyani inye yimali yethu thini izakhamizi zelizwe ethathwa kithi baright beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esiright lapho kuzamele bephume khona umanje bathatha imali yala balinde ngoba lesisiyo yona leyo ivele kasiyo kachabango phela ngamandla ingamandla abo bona abantu so baright beqale behlale kuyo basibazasisafika isikhathi esiright bazabona khona ukuthi abantu bazozilima so asilinde sizalinda ubugeni lento ayikhulumayo leyo kuzaphela lokhu siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele-Ukraine ilokho ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele-Ukraine ngoba seliphelelwa yizikhali. Kodwa lanxa liphelelwa izikhali, amabutho aleli lizwe alwisa okunzima aweRussia. Ngeviki edluleyo amabutho akwele Ukraine adubule awisa indizamtshina yakwele Russia ebikwa ibithwele izikhali. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine lele Russia sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngathiwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile. IRussia yayisithathe yonke iUkraine. But the test is very fuqwe kachana baya kachana tuzane kwa maborders e Russia, even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Ay, okoka test sibona ngantwa impile Ukraine ye engoba ye okoka test. Sibona laye u Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi amaRussians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na, kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
So ukuthi impi le isesekupheleni kwayo, lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane. Ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka, hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiata laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba Gandhi.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo, kesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jays Simanampofu.
Akathesi akukakhanyi sikhathi masikhangela imidlalo le esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya kuquarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zihlale last 16. So kusese lokunzima ukuthi kungathi ukuthi ingaya kuphi kodwa amathimu nje angathi aza ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi so far kuseseright kuko ngoba basesekhona.
Kodwa nxa sikhangela izinga lomdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka?
Lona alikho libi kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona, akula improvement ebonakalayo ekhona. Yikho nje ukuthi ngoba engama team ayavele sezaluthi adlala kangcono eAfrica kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina futhi African Nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka. Hayi akuthiyenanga kakhulu nje. Kula ma surprises of course ama team manje angabo Cape Verde, yiwo ama team amanye singabala sithi na improving ngoba kaze bafike kule level akakuyo kathesa.
Sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye kunjalo. Wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo?
So far ngibona ngathi baphatha kahle, of course njengabantu balama mistake abayenza kodwa okwesikhathi hamba konke kungakhalwa ngesikhathi ngoba into eyenzakalayo kwathi sibabheka isikhathi ibhora eyabisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama forwards njengalawa isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala sasingagcina isikhathi esiyana bale sibasigcina ngathola injury time stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungaze kube lama stoppages amaningi kodwa kubangelwa izinto ezinto njengokuthi kulama free kicks badelay kwathatha kulama throw ins badile kwathatha into ezinjalo so 7-8 ama seconds onke la one kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdangingaboni into erong bona ngathi konke kuhamba kahle.
UCassius Jays Simanampofu ngolandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa. Ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.